Ngokwane. Lingali bukanjani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamuhla ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala odinga ukuhlawuliswa imali yesibambiso.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho.
Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende sokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela.
Kusegcekeni khathesi ukuthi umumoya beZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona balapho sesasikhona ngo-2009 ushibo nje ukuthi uhulumende kafuni ukuvuma lokho.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflawa.
Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye ezicansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalokuyana ngokuba ezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Singathi ngesi.
Abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala. Abantu laba bakhuthazana ukuhlangana besebenzisa inkundla zokuxhumana besithi uSikhala kumele akhululwe ngoba kulesiphathamandla sebandla leZANU PF esiphume emfanekisweni kamabonakude sitshotshozela ukuthi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa abulawe, kodwa isiphathamandla lesi asibotshwanga. uSikhala wetheswa icala elifanayo elokutshotshozela uDlakela. uSikhala sewabotshwa okwedlula amathumi ayisithupha lanhlanu 65 esetheswa amacala ezombusazwe kodwa kakaze agwetshwe. Kolunye udaba, ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyasekela izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, amatitshala labodokotela abathi sebebonile ukuthi inkulumo zokuzama ukuxazulula indubo zabo lohulumende ziyize. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho. Sithi sebabekuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazile abahlala ekudaleni kukhulu abasebenzi abalela izisebenzi zohulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachithisa isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhathwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa ngurhulumende besenzela ukusidestabilize ama-progressive trade unions. singake sabaqamba ngamabizo kathesi kodwa imbali iyatshengisa ukuthi izisebenzi zikahulumende zingabambana zithi kwaqa bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba loku kocisana bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho Mahlabe Zulu, asibopheni amabhanti simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona la masotha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali bona bayachiwa yini ngoba sibona kulabanye aba-overzealous ababona ngani umsebenzi wokuba lisotha lokuba ngumpholisa akusozuphele phela ngokuguga noma lokuqotshwa uswele nje lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu asozichaka zikahulumende. Abalalele ukuthi uZulu uthini. Mahlabe Zulu, ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Izabulawa yindlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imisebenzi, hayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende esokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela. Uhulumende uthi impahla kufanele ithengiswe ngemihlobo ehlukeneyo yemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leZimbabwe. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela okwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kuloke kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bekuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake i-price ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond, ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizinisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela manje. Kule nkulumo eziningi osomabhizinisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizinisi abale ngozi yokuthi angagcine efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalaba ngakithi eZimbabwe dollar kumbe ibond. Ephela amandla suku zonke bangagcina bengela nzuzo eyangase egcine labo sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyonto elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo waleZimbabwe yonke into isizidolarize sesibuyela khona abantu apho sesasikhona ngo-2009 uhlupho nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezinzakalo ezenzakalayo ekuthengiseni le kuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hayi khathesi sesifike esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarize ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi ungananzelela. Ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isuke ibe nkulu kangako ukuthi kucina sokungcono futhi ukuthi hhayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ukuse uthenga ngayo ngoba kusuka kube chipa. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona iyabidleko ngale i-rate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukuforce abantu ukuthi hayi thengani nge-US dollar ngoba le bond ayisafuneki.
Kambe kungenziwani? ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala ukuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi uyasebenza imali eziningi elizweni bona ngathi okulushupho. Khathesi siyasebenyela usebenze le imali yeZimbabwe, ibhondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika. Khona kokulushupho ngoba sokushuthi imali eyiyela amandla kule yinye yezabe isisenza ukuthi amaprize alandele intengo yaleyo mali. Khathesi nxa sikhuluma kanje iqiniswe ukuthi le idola yeMelika yiyela amandla abantu sebephega ngayo la nxabe ngabe befake icost yabo ngebhondi leZimbabwe kodwa babesebenzise irate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenzela ukuthi benelise ukutshintsha bathole imali yeMelika. Engxenye yokululo okungenziwa la nxa uhulumende sizwa iReserve Bank kaze nawo umagutsha ayesala etena vele ayisosifika kakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar. But sibona ngathi impendulo engcono kathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika lizenze ukuthi i-economy ethi stabilize, lenze futhi ukuthi lama price la aqansa nsuku zonke abe stable. Ngoba ungananzela sikhumbula ukuthi from 2009 to 2018 kusasebenza imali eAmerica ama price ayizimele ndawonye ayengaqansi, lamaholo abantu ayizimele ndawonye engaqansi, akula muntu ayisilwa lo muntu ngoba imali yana imali ayilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabe isiwa ekuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo ukuthi hayi uhulumende khathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe, azwele osomabhizinisi beZimbabwe, akamisa imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi, azame leyani imali kuthi engxenye eselungisa izinto zayo economy engalungisiswa ngemva kweminyaka ethile. Hayi usengaletha ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future kodwa kwakhathesi ayisebenzele.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU kugatsha elungentshonalanga yelizwe njalo esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa le ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower. Umkhokheli womanyano wamankampani apheka isinkwa oweBakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Peyama, utshelela umsakazo izolo ukuthi baphoqwa isimo somnotho kanye lokukhwela kwentengo yeflower ukuthi labo bakhweze intengo yesinkwa. Lanxa engatshongo ukuthi sizakhwela sibe yimalini, abanye bathi ilofu eyodwa ikhangelelwe ukukhuphuka efike kumakhulu amadola ayisikhombisa kusiya phose kunkulungwane i-$700 le-$900 Zimbabwe dollars kusiya ngohlonzi lwaso. Ukukhwela kwesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yokudla lempahla eningi iqhubeka ikhuphuka njalo abezitolo sebesala ukwamukela idola leZimbabwe. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leHerald ukuthi abakhweza intengo yesinkwa besithi intengo yengqoloyi ikhwelile abakhulumi iqiniso. Uncube uthi intengo yesinkwa imele ikhwele nxa kukhwela intengo yamafutha ezimota, kodwa uhulumende wenze imizamo yokuthi avimbe ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Sekwaba yimpilo eZimbabwe ukuthi izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu. Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye ezicansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalokhuyana ngokubezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo. Okungalunganga nje kuphela yikuthi abosomabhizinisi babe lama-union okuthi nxa kuzakhwela isinkwa bavumelane bonke ukuthi isinkwa siyakhwela ngokungaka. Kanti bekukuhleke ukuthi kube le competition, kube lokuncintisana, omunye sakhe isinkwa sibe idola, esinye sibe $2, esinye sibe njani. Kodwa kwelaseZimbabwe akwenzeki lokho esikubona kwamanye amazwe, bayahlala phansi bavumelana intengo ukuthi bazathengisa ngemali engaka usiyafika esitolo kusasa ufica isinkwa sonke sikhwelile nxa singekho kasibi khona sonke kuyinto yona le engaqondanga uhulumende okumele ufana ukuthi ngabe siwayilungisa kudala kodwa kuyamehlile ukuthi akulungise kodwa ke njalo ukukhwela kwezinto kuhambisana lokuthi ezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle Ncube, udaba lokukhwela mahlayana kwentengo lolu lungaqedwa njani?
Kuningi okubanga ukuthi izinto zihlale zikhwela mahlayana, engakuqamba nje okubili yikuthi imali yeZimbabwe kayilamandla nxa uyiqathanisa leyamanye amazwe ihlalisiwa, ngakho ke izinto ezithengiswa ngemali yaseZimbabwe ziyabe zikhwela ziya phezulu. Okwesibili ukuthi lizwe kalimanga kahle ngokunjalo i-foreign currency kayikho, laba babefuna ukuthi bathenge izinto ngaphandle kwelizwe bazozithengisa phakathi kumbe izinto ezizancedisa ukwakho okunye kumele bayithenge imali emkambo omnyama elapho edula khona okwenza bakhweze futhi izinto zisiya phezulu. Zona lezo zinto zombili izwe ezibanga kakhulu ezibasela kakhulu ukukhwela kwezinto elizwe.
Udaba lwabezitolo asebethengisa ngedola lemelika kuphela ulubona njani ngoba uhulumende uthi idola leZimbabwe kaliyindawo lanxa nje abanye besithi kumele lesulwe?
Osomabhizinisi kabasayithembi imali yeZimbabwe ukuthi ingasebenza ngendlela efaneleyo, kwehlule lo hulumende ngokwakhe laye kasayithembi kodwa lokhu eyifuqela ebantwini ukuthi kabayamukele. Kayamukelekanga ngoba kayikwazi ukuthenga, kayigcina ivalu, kayisizi ngalutho, ngekuye layo ngaphandle kwelizwe, iyinto nje engancediyo. Ngakho kokudingakalayo ukuthi eyaseZimbabwe le iphoselwe eceleni laphana sikhohlwe ngayo, sisebenzisa imali zangaphandle, abantu baholiswa imali yangaphandle, abantu bathenge ngayo imali yangaphandle ngendlela enjalo nje. Lokho kunye ukuthi kuthiwe khona bazaforce abantu ukuthi bathengise ngemali yaseZimbabwe akusoze kusebenze ngoba bazazifihla lezo zinto zicine zisilela, zingasilela ziyakhwela njalo intengo yazo kwenze kube nzima impilo yabantu. Ngakho ke asilahleni idola leZimbabwe, sisebenzise imali yangaphandle, uyikho kuzagcina izinto ngendlela efaneleyo zisebenzele izisebenzi lapho somabhizinisi laye wonke umuntu elizweni.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association iNACORA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthole isithupha sokutshengisa ukubana wakhuba izifundo zokusiza abawelwe ingozi bengakatholi usizo ezibhedlela i-first aid. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulexuku lezakhamizi zakobulawayo elihlala kwelebhilitane elimanyane lohulumende ukwakha isibhedlela elokitshini leCowdrey Park. Isibhedlela lesi siza kuba lemibheda engamathumi ayisithupha i-60 njalo selaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi beStudio 7? Ngizathanda ukukhuluma ngomkhokheli webandla leMthwakazi lothiki uNkomo wathengisilizwe. Njengoba ke uNkomo wathengisilizwe sokwadlula yena kateke over, sibona ukuthi yena ke uqhubekela phambili uyaphi sesifuna ukubona yena njengoba uNkomo kwamehluka ke wathengisilizwe aqhubekele phambili ngomthwakazi simbona ukuthi uya.
Wothuka mina iNkomo ngiyalibulisa lonke bantu nhlobo ngani konke ngibulisayo la ndingazwa liphendule phela lezethu. Hayi thina siyaphila umuntu ofumesholo tshejwane eliqholo onanginanginomashe bathi umzili wawulandela uyazibambelela ngikhulumise lonke abantu ba Studio 7 yenza njalo ngoba lisebenza lapha yacela u Studio 7 ile sponsor izinto zethu phela kuhamba njalo la temhlabeni wase sihloko sisunduzelwa nje haya kuko kube ngidindibingelele kini lonke abantu ba Studio 7 lani lonke hlobo singibulisela lo sibangizwe sibangizwe khuluma sikuzukela abantu ukuthi siyavula ama regulation sizo sikuvotele siyabonga
Studio 7 Studio 7 linjani bahlabe zulu linjani wonke abasebenza ku Studio 7 hayi siyalibingelela thanda ukuthi sazise umphakathi emathebeleleni ngapha kule border lapho kuthiwa yiMayitengwe kulamapholisa kulamasosha phakathi yonke into bayakhangela impahla bayasecha but uma uphuma uhamba 500 meters kumbe 1 kilometer sokule roadblock iroadblock le esikhangela abantu abaphume khona eborder ibuya futhi delaya sithi delaya abantu futhi delaya abantu delaya abantwana besikolo sebethuka kubona amapholisa efaka ama-drum esikolo emgwaqweni phambi kwesikolo seBhambathi siyacela uhulumende angenele iroadblock leyana ingabi khona eBhambathi siyacela mpela uhulumende angenele iroadblock leyana ingabi khona eBhambathi kambe 500 meters from the border sokusiba le roadblock abantu bephume eborder hayi cela iroadblock leyana izakhamiza zahlaliseka eBhambathi sicela sithi wonke umuntu oseBhambathi okhansela lo NP uphuthe akayikhangela indaba le yokuthi iborder iyaba le roadblock 500 meters thina asiphuma khona eborder abantwana abasayi isikolo hamba ngamaphali besaba kuhamba emgwaqweni siyabonga siyabonga uma i-audio le ingazakala ikhulume mpela singajabula kakhulu okhuluma ngunduna ibulali mawesi esigabeni seBhambathi
ngabe lishona njani basakazi waka Studio 7 nomthwakazi omuhle ngithanda ukukhuluma ngendaba yamavoti la azoyenzeka ngomnyaka olozayo if sicabanga ukuthi iZanu-PF izophuma esikhundleni ngevoti masiyazikhohlisa nje ngoba bakhulume nabo ngomlomo wabo bathi bona akekho umuntu ozobakhipha esikhundleni bazobusa akekho omunye umuntu ozobusa until uJesu abuye okubonisa kamhlophe ukuthi ngabantu abangahloniphi ilungelo labantu so ku-right asameni siyovota si-exercise ama-rights wethu kodwa-ke mina i-suggestion yami ukuthi asizilungiseleleni ukubana iZanu-PF siyifese physically ngoba ngani ngabantu abasitshela ukuthi bangena ngegazi bazophuma ngegazi so uma befuna lokho akwenziwe kanjalo and indaba yesithu engifuna ukukhuluma nayo indaba kasenator uKhaliphani Phugeni ekhuluma ngendaba kamahhadi ukukhethwa kamahhadi ubaba lo confused ngoba yena ushosho ukuthi lo muntu ukhethwe okusemthethweni okuqondileyo uyazi uyamhalalisela kodwa akabuye thina akabonanga ama-application ama-interview kazange wabone but uhalalisela nje umuntu osolwa nguzulu wonke understand ukuthi ngumubabo njani lo and MTC naye kumele be careful ngabantu abafana nalo ngoba ngani umuntu obanjise something izano angeke u-defend iZanu-PF eyiyo esibuleli lizwe kangaka for 42 years ngempilo yakho kanje ngiyamsola lo baba okhulumayo ngumboni isindebele ngokuzalwa umphuma le elupani phansi edandanda esigabeni se-44 ngiyabonga
baba Ntunga linjani baba ngiyabona nasingeni statement yenu lapha elibalisa ukuthi bona amabandla aphikisayo singakhuluma ngilandela okwamabandla laphikisayo lathi singani siyaphikisa nanza abantu bomehluko kancane ukuthi wona thina abalandeli bakithi asifundeni ukuthi nxa kukhulunywa zombangazi singakhulumi sithethisana singaba imfumbeni ibandlela ibusayo lingathi likhuluma ngalabana libe nenhlamba lalaphikisayo singaba ngabalandeli sizimisele thina ukuthi thina osikufunayo siyakukhetha ngevoti kuba ngenye indlela uzafica ukuthi wona ukulwisana lokho esikwenzayo ngoba thi siye emavoti kunje hayi kufika kusesabisa lathi abalandeli ungabe usakwazi lokukhuluma iqiniso ukuthi ungakhuluma liphi iqiniso ukhulumeleli iqiniso uvuke kusasa ongasekho ngabona nje westad lo ndebele wakwakubalisa uvuke kusasa ongasekho kanti nxa singazivunisa nje ukuthi esilandeleni amabandla ethu lapho esihlangana sikhona sikhulumisane kungabiyibi ugebenga wokuthi na embusa embe sesilwana ongakhulumi lana kumbe laye ofuna ukukhethwa kusasa angabithi lana angakhulumi uyasikuthi yona hayi asikhetheni iqiniso lethu ngevoti kungela kulwisana nambona kungaba kuhle
ye kus
Studio 7 livuka njani, livuka njani, livuka njani, kodwa basakazi bethu abahle. Ngicela lindlulisele lami lokuzweni umbono wami ukuzwakale ku-Studio 7, umdlulu wasetsholothi. Ye, mina ngike ngibuze kancane lapha kuminista wezimali uma ekhala ngendaba ye-black market ukuthi i-black market yenza i-economic yezimo ingahambi kahle. Umbuzo wami othi wena wona kati vele bona batho ukuthi njenge-government, sengi-include bonke i-government le-ministry ye-ZRP, ababazi yini abantu abatshintsha imali kwi-black market ukuthi batholakalaphi yini. Ngoba since kwalokhu from ngama-2005 babevele bekhona esiphatheleni begcwele la kube unkulumane noma ungahamba manje uyafika ubathole bahleli phansi bethwele imali ngezandla bayichaye nje amatamatisi imali yakhona. Amaphoyisa ababophi ngani labo bantu? Why bengakaze bebotshwe? Why bengaqedi yonke leyanto leyo? Ngoba abadingwe ezindlini ubathole esitaradeni betshintsha imali. Kodwa uma kuthiwa nangu umuntu we-opposition party senza ukuthi bathi uma be-100 and something amaphoyisa siyambopha immediately. Akushoni la ngumuntu okhona abotshwanga futhi ebotshelwe into engekho. Or uma kuthiwa nanku abantu babhikisha lapho abayenelisekanga ngokuthi ngokuthi amaphoyisa same time aphume baratha same time. Mina wami umbono uthi wona ngizothi mina le mali le yonke egcwele laphana kube unkulumane ezitaradeni ephethwe ngosiphateleni ngabantu babo ababatshintshela imali bathunywa yi-government, bathunywa ngama-minister e-ZRP, bathunywa yi-government ukuthi be batshintshele izimali leziyana amadola lamarandi lamapula beyabisele back to kibo. Imali yabo liyana abantu labanabantu basebenzela i-government ngeke beze bephele vele ngeke beze bebotshwe ngoba basebenzela i-government bayaziwa. Omunye lomunye uyazi ukuthi abantu bami bahlala endaweni engaka siyasazi isitori sakhona. I-government kudala yilokhu ifihle izinto izintizi tshela ukuthi zifihliwe. Manje izinto sezivele obala siyakwazi ukuthi abantu labo osiphateleni ngabantu bamaminista ngabantu babantu baku-government. Government iyabazi iholiswa yibo ma sebeqedile ukutshintsha imali yakhona bahamba beyiholiswa yibo siyakwazi kwenke khona lokhu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide 1 minute 2 minutes ilungile kodwa ungabona isifika 3 minutes hayi iba nzima ukuthi siyifake emoyeni. Siyabonga. Up ingoma kaPop Mali isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisalo webandla uMnumzana Job Sikhala. Isinkwa sikhangelelwe ukuthi sesizakhuphulwa njalo intengo yaso. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama kundaba zakusihlwa 7:30.